Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 Mabasa 2023 ngoPraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalebimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander wetheswa icala lokuhuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. I-PSMAS isilesikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalunga ayo kuhle. Isikhulumeli se-ATUZ uMnumzana Themba Kuyemoyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwe-board ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ekuhuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-ATUZI sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usehuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS. Lapha sehuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka akulasenti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kuzisebenzi, izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozibani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula zingagulelwa. Ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Licala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela xa sokukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso eyeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali ezePSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni ukuqhutshwa kwemsebenzi kuPSMAS ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukile kahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala ukubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lombiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshotshozela udlalekela ngokukhuthaza uZulu kubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza West Edale lephalamende umnumzana Job Skala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaka fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi zeMakaphakapha ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya eseziqede izifuyo edamu leMakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkonkeli yalendawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezibalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza osuka eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane loduko olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchaphaya siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Xa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo, kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Silibaziso Nkomo esinesakhamuzi seMakaphakapha.
Amadoka abezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsa itshaya, imbuzi kokuthi iyanatha idonsa itshaya, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyali. Ah, mina laphana uncedo angiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimele. Ngingakwazi ubenxeya omunye ukuwathola ichance ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lukhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya, mina into yakhe amphendula yona. Sazathi athi umele uhambe phezulu, wathi hayi ngingazithola amabhaya ikho nje, vele izifuyo azisele. Ah, sesilimele vele asele azifuyo.
Umnumzana Melus Moyo uthi ngaphandle kokulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi okuzenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhanseli bakhe babuya badubula nje eyini, but azange kube lo mehluko lokhu kusiba wezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngimuva le kubo 2002 siya ku 6 zikeza bamba abantu yakathi sivela abantwana bathunywe edamu ukuthi hambaleni athi samadongo behambani ekhangela imbuzi hayi edamu ngoba kule risk enkulu kakhulu
umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu uzakhamizi
akula lunye uncedo silalo singaluncedi ukungasincedisi ukuthi khona ingwenya lezana zibulawo ngoba izifuyo zethu eziphelile zonke akusela sokulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololongweni kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile labantwana kuyidongi lami khonokho ngilakho kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuwa yi-transport yami yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonesi
umqondisi wegwanda royal district council umnumzana rangana esibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume la maqhinga okuqeda lolu dubo
iripoti lami ngiyitholile siza engeja le committee ye-campfire kube le ndlela eway forward i-campfire committee yesigabeni khona ngahle lapho okule ngwenya khona
ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni emathebeleni south iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezibalisa imbuzi lenkomo kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube
siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethulela khona uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sicobongula umhlangano abaqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair woBulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Thina ke njengama SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele iworkshop parallel to trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene obulawayo kwenye indawo ukuthi mavuma lodge lapha sikhangela khona izinto ezithize sibe lenhlanhlakela yo minister besilaye sibona sikhangelene le theme yethu ukuthi khuluma ngoku inge transformation le innovation of a global company so bese khuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule enokuma business ethu sibe lama innovations achiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye lokho register ama companies so kube yi workshop emnandi kakhulu eyadihlanganisa izindaba ezichiyeneyo sibe le global competitiveness ukuthi globally singakompetitha njani lezi zinto zethu sezenza isananzelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siyapheka ama detergents ethu siyapheka ukobra bethu laba siyapheka ama drink kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni kaziyingena even kumbeni kuma shops ethu khona babo okay kaziyingena endaweni ezijiyeneyo size siyobalisa lakubo Dubai lakubo you know indawo ezijiyeneyo even khona eduzane nje South Africa kazingeni so besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sicine lathi izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global sazofunda ke nge export marketing procedures ukuthi vele singa export kanjani izinto zethu silazo endlini emakhaya silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo ibidworking izinto amalala izimacanga izinto ezijiyeneyo you know ezitraditional ophini laba imigigo ini sila kukutu kuti singaku transporta njani, siku exporta njani. So besi funda kakulu sifundiswa hizi mtrade. Ukuti ama procedures, ukuti si apply njani, si tola njani, ama certificate si hamba njani. So beku kunengi, sibi leati siku funda. Sazo funda le innovation in the SMEs sector. Ukuti how best can we innovate ourselves. Ukuti sisi zibone lati sifige zingi ndelani. Ukuti sentengisa manzama le sentengisa inizami zifika kunale endaweni ekubo Britain la ngapi ngapi. So ukuthi singaqeqesha njani. So ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu konke lo intellectual property. Ukuthi nxa sizaba nama properties umbeni nxa sifuna ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani. Konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo. Sazofunda njalo le risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo ama risk njengama disasters ama risk njengabo fire ama lonche ama risk athize ukuthi ukufa kunanzelela ukuthi ingxenye usanda ukuyareda imali ebhenki imali yangkhona ibisela njani imali yangkhona isetshenziswa njani kumbeni yenziwa njani so ama risk wona lawa wonke athi sesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoida amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani amanye vele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection so sibe lesikhathi sibe lesiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu sithanda ukumbonga kakhulu umama uDr G.G. Nyoni ngokusinika lelo thuba ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders lawebhoda ngapha nathi ngapha sifunda as ama
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlangano
siyambonga ke usithandekile ngalolo hlelo okwamanje ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulile uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nqa umongameli Emerson Mnangagwa ekobulawayo amagagasi akamakhali khukhwini ayacitshwa Nomzana ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakobulawayo amagagasi abo makhali khukhwini ayacitshwa usuke wakunanzelela yini khona
ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa abantu abanengi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iconnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika pho sekibo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphones singaziko bekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ulahleka kwenetwork nje mahlayana singazi njalo kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imbiko yabiqhathekile abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngathiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqhathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbukufelwa so konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehlule ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala data eneleyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagesi nje becitshwacitshwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezishiyatshiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekuqineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 esakaza iseWashington DC kuVOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemihlomelo esibangeni seCastle Laga Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga eleCapes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu lenqobe eleZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeBaobab Stadium namhlanje emini. Kunje, leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu laseMondorongezi seledlule iHighlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1, kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osesebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kungusibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kwelangakithi esigodini sakwaGombalume, induna engiphethe uMsikana. Umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama-2011. Kuningi esengikwenzile-ke emculweni, ngisebenza kakhulu nama-artist ngoba imina wasungula iSibani Studios ekulama-artist. Ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula uma ngabe belizwa leli phimbo.
I'm going to go to the hospital. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathi ke ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana. Uyofika lapha kuFacebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobe usiyangithola oTikTok Isibani Studios, o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngiseGoli eThembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi. Ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge, sihlangane sisizwe, wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Kulisile umculo kaMasikandi oka abantu bayafana ezweni. Singeke ehlukane izihlobo kuthi sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcinisihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Brexit is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka.